Mina ngise Gwanda endaweni okuthiwa kuse Garanyemba kusimbi village igaramba iward center then ensimbi village okwenzakalayo izulu liyana sibili liqhubeka lisina ayinkomo sezikahle sibili okokuthi lofuna ukuthengisa amshiwa sesile vali yemali bese singena emasimini emasimini kukahle sibili okukhona ukuthi lapho kutota khona abantu sebegijime bafaka ifertilizer ukuthi mhlambe kungakhula babe sebedinga futhi le ukuzalisa kodwa okusalayo ukuthi lapho okutota khona uyaduhamba onyalo tshone sibili nxa ufakile ifertilizer uqhubeka kubomvu so indaweni yakithi lapha into enzakalayo ukuthi nxa lingana kakhulu kuyatota kwezindawo
ngabe lukhona uncedo yini eludingayo kwenzela ukuthi kulungiswe udaba lweni lolo
abantu badinga usizo kakhulu kufertilizer okokuthi nxa bengatholi ifertilizer ngikhuluma ngesizathu esikanje umquba abantu abasela nkomo ngobuningi ziyafa uthola umuntu efela nge-35 ngiyakhumbula omunye umakhelwane wami efelwe yi-16 ka-1 lami ngikhuluma umfowethu osemzansi okuthiwa umluleki moyo ubethele inkomo zakhe zakwana 6 sibili but ngikhuluma athi esukusele yodwa inkabi yeseleyo so ngokunjalo emasimini lakho kunjalo isizathu sokuthi njengoba abantu ade bele nkomo eziningi zifile baswela umquba lo ngelazo vele kutsho ukuthi uzathola kubomvu njengamakhiwa sibili kungelalutho okwakuthi kuhle untondobari kukuncane wesifuthi izulu libe laphuza ukona ngokunjalo antumumbe yabantu